Indigo vampatinda mboma vima ai setus kodwa ke esifuna ukuthi sikuqadise ukuthi uhulumende weSecond Republic useqinisa ukukhuluma amanga. UMavima ukhuluma ngokuthi sinamalunga angu-300 singakabhalisi ve amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Pho kumanje sesinamalunga akhathana kakhulu. Yabona ukuthi into enjalo evela kudokotela isiphicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye amalunga ethu ngababalisi kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi moto ezabo abazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholele 520 i-minimum esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimoto. Bakubona ukuthi sokuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimoto, ngokunjalo vele kabo abafuni. Kade sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinike imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle bangikhona ukuthi ngimanga. I-union ama-members aya-subscribe, i-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Dumisang Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyi-professional njengoThabela layo usengenile ekukhulumeni amanga. Kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe. Umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sobeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisa. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi i-bank kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla lamalanga. Besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare, sabhota ama-terminus wonke weHarare lawa khuluma labantu ababemile bemelele uZupho, khuluma labantwana bezikolo ababemile belinde uZupho. Ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona eZimbabwe, kulo hlupho kadeso lwezimoto, kulo hlupho lwemali, kulo hlupho lwentengo zezinto zonke eziningi. Basibona abantu sabhoda, sikhuluma labo sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi iholo labo